soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 Mabasa 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo owayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi.
Kodwa indlela yakhona ngelanga ngifanane lezi ndlela sezivumile lapho abantu abasebenzise ama-$1 million ukuze benze ama-birthday kube baqakathekile ukuthi kwamuzabale badlana encinyane nje akhunjulwe indlela ethuthukisa umphakathi.
Kambe ibandla le-MDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kaliyikungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho.
Angithi ngiyazi ukuthi kuvele nxa sisiya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki. Kodwa into ekhona akula mama ozithwalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa owathi kasoze ancintise isikhundla sikamongameli welizwe walelwa libandla lake ukuthi aphume kulelo bandla.
Yazama kakhulu ngoba kulezikori eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo ukuthi nje kabasakhangelisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo wayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi ngabe esaphila asefike kusibanga esiphezulu. Unkomo owayengumkhokheli webandla lezaphu wafa ngomnyaka ka-1999 wangcwatshwa emathuneni e-National Heroes Acre. Imuli yakonkomo ibuthelela imali yokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala ukunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi esengasekho. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo othi abafuni ukuthi ilanga leli lifane lelokunanza umongameli Robert Mugabe lapho okubanjwa uZulu ngamandla ukuthi akhuphe inkulungwane zamadola.
UJoshua Nkomo wazalwa ngo-1970, so lo nyaka kuyabe kuyinyaka wesiyange ukuzalwa sibicentenary. Yikho kula kuqakathekile lo nyaka ukuthi kube le ndlela yokumkhumbula, athi nje ukumkhumbula ngamadili kodwa ukumkhumbula ngezenzo okungafanana engxenye lokwakha okuyi-classroom block eKZN eSt Joseph kumbe ukuqhubeka ye development. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi unanzelele njalo kukhunjulwe ilanga lonanazala ngalo 100 years apho. Kodwa indlela yakhona ngelanga ngifanane lezi ndlela sezivumile lapho abantu abasebenzise ama-$1 million ukuze benze ama-birthday kube baqakathekile ukuthi kwamuzabale badlana encinyane nje akhunjulwe indlela ethuthukisa umphakathi i-ICD community development ngoba la wayefisa khona lokho ukuthi abantu baphakanyise bathuthukiswe. So ngibona kungaba indlela enhle sibili yokumkhumbula okwenzeka ulikhula kuncinyane kodwa ikakhulu ukukhumbula ukuthi yena wayefisa ukuthi abantu bathuthuke. So kumele kube le nto ekhombisa mbe etshengisela intutho engenziwa ukuze iqoqele umbono wakhe ukuletha inguquko zokuthuthuka eZimbabwe ikakhulu esihlakulweni ikakhulu ekhezi.
Kodwa siyabona ukubana kukhona okunye okwayenzwa kumbe ukwakhiwa ngegama lakhe okufana lesibhedlela sekusileni. Kungani kanti kungavuselelwa khonokho njengendlela yokunanza iminyaka yakhe yokuzalwa elikhulu?
Uqinisile sibili ukuthi kulesibhedlela lapha uJoshua Nkomo Hospital lokuningi nje okuningi nxa ngokuthi kulama properties amaningi, kulama plaza, kule hotela, kuningi nje ngakola kube kuningi, kube nama factories la ekhona esigodlini okwasungulwa izaphu ikhokhelwa nguJoshua Nkomo in the early 80s. So yebo, kuqakathekile sibili ukuthi uma abantu ikakhulu uhulumende eqakathekisa unkomo lwebhebhe yakhe, kuqakathekile ukuthi zonke lezi zivulwe ukuze sizincedise uZulu. Ngoba nxa sikhayela khale seZimbabwe, izibhedlela azisebenzi kuhle. Kuba nje uBulawayo abantu bayafa daily on a daily basis ngoba akula zibhedlela ezilemtshina efaneleyo.
Lo ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla leMDCT lathi kalisoze lingene kukhetho oluzayo nxa kungalungisiswanga imithetho yezokhetho kunye lokunye okwenza impumela yokhetho ibaluleke ingela kuphikiswa. Lokhu sekubangele ukuthi leli bandla lingangeni lakukhetho lwama-by-elections oswelenziwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa uhulumende weZANU-PF elokhu engakayenzi lutho ngezikhalazo zeMDCT lamanye amabandla khona sekusele inyanga ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo ukuthi kahle kahle bazangena na kukhetho.
Angithi siyakwazi ukuthi kuvele kwathi siya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki, kodwa enke khona akula mama ozithwalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ingabe ezaba nayo kumba iswele. So kukhona thina kathesi silungiselela ukuthi siye kukhetho, kodwa lesi siqhukuxana leveki ukuthi babone ukuthi bayalandela imigoqo abayikhulumisane leveki namabandla aphikisayo. Ngoba thina esikukhalelayo ukuthi sifuna ukhetho olu-free, olu-fair, olungenakuhlukuluzwa izinto eziningi okumele bazidintshe ezizaphathisa ukuthi lamanye amabandla la mabandla aphikisayo anelise ukuthi angene kuZulu laya khankase. Ngokwakhathesi kunzima kwezinye indawo kuyangena kuZulu ngoba iZANU isebenzisa udlakela lokutshaya abantu, isebenzisa usobhuku ukwethuthela abantu, isebenzisa ama-voting. Kodwa thina sithi njengamabandla aphikisayo njengebandla le-MDC osobhuku lezinduna nama-ovets ikelani ukuhlukuluza abantu, abantwabenu, abazali benu, ilizwe liyatsha, asekhipheni zani.
Lo nguNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
ELeSouth Africa liza kuba lilizwe lakuqala emhlabeni ukusebenzisa amakhadi ebhanga asebenzisa impawu zeminwe. Inkampani yeMastercard yiyo esisungule indlela ezasetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngokuya kwesikhathi. Lokhu kwenzakala eZimbabwe umnotho ulokhu uqhubeka usonakala ngamandla, imali isilela emabhanga. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya, sambuza ukuthi kanti kungani inhlelo zikahulumende zisehluleka ukuhlenga ilizwe ebunzimeni elikubo.
Ya, uhulumende kaZANU uZANU PF ubekhangelele kakhulu esingathi khona ngama-social deliveries, njengoba sithi khona nge-economic welfare state. Ungazikhangela ukhangele infrastructure, izikolo, izibhedlela zakhiwa. Kutshengisela ukuthi vele uhulumende wakhona wayevele eqondane lokuthi akhangelisise ukuthi abantu abangabayanga bayazuza ama-service akhona, isitsho nge-infrastructure.
Kodwa ke nxa sikhangele singathi zikhona inezinye ezike zaphumelela.
Cha infrastructure izalo PF yazama kakhulu ngoba kulezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo ukuthi nje kabasakhangelisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze. Basebeswela imali, basebe-concentrate kakhulu emasotsheni, i-military spending nayo yabaningi kakhulu. Yikho i-infrastructure leyana yahle yabhilizeka ezikolo, khathela amabhuku, athela zitulo, imigwaqo yafa, ozesa lakololiwe. So ingathi khona mina behluleka ukukhangelisa ku-productivity, ukulungisa amafektri ukuthi angenise imali ku-treasury.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela
ndwandwe.
Lamlela.
Lamlelwa mshweshwe.
Lamlela nampa bafowe mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngikwamadlambuzi injalo ngixoxa lowake waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo ukwamukeleka ehlelweni oluqhakatheke kangaka.
Vathini abadala emakhaya Ncube ngokubambana kwamabandla esikubonayo lapha OMDCT, OMDC kaNcube labo nkosikazi Joyce Mujuru?
Ukubambana lokhu masikunanzelela okwamabandla ayehlukeneyo kuyinto abantu ababevele behlala beyikhangelele iminyaka eminingi. Ngoba ungakhumbula Nkomo abantu phansi abazange behlukane kusela ngo-99 kuze kufike kathesi. Kwehlukana inkokheli ngenxa yokuthiyana kwemibono yazo. Kodwa abantu babelokho beloyisa khona lokuyana ukuthi khona aluba kuyahlangana. Yikuze ubone lo khetho lona lolo esidlule kulo luka-2013 abanye baze bacela bebona ukuthi khona hayi ngala amadoda engeke ahlangana kulani ukuthi khona sivotele iZANU PF. So khona lokho okwenzakalayo kulezi nsuku kuthatha abantu ngomdlandla, kwenza ukuthi khona abantu baloyise ukuthi khona mhlawumbe kuzaba lotshintsho oluthile ngokuhlangana kwalaba bantu.
Vale ntshunkuntshu yini yokuyabhalisa ukuze benelise ukuvota abantu alubana uhlelo lokubhalisa luthelwa aqala?
Ngike ngaba sendaweni ezifana labo Bhambathi eHingwe lakomankubo namhlanje ekuseni ngicocisana labantu nje ukuthi into le bayibona njani. Abanye bese bevele bethe khona hayi nxa kuyikuthi khona ukhetho lolo luzayo luzangelwa ngamabandla wona la engamanyananga ehlukene kanje, hayi bona bazimiselanga ukuyobhalisa ukuthi bavote ngenxa yokuthi khona bananzelela ukuthi akusoze kulethe utshintsho. Kodwa ngalokho okwenzekileyo phakathi kwebandla likamama uMjuru lomnumzane Tswangirai kubuye kube lasebandleni likamnumzana uNcube lo Tswangirai, abantu sebelomdlandla ukuthi hayi nxa laba abantu sebekhuluma limi lunye umqoka ke ukuthi khona babhalise ukwenzela ukuthi baye vote. Okuseleyo ukuthi khona lezo zivumelwano azingenziwa phezulu kuphela kodwa abuyekhe ubukhokheli buzochathisela abantu phansi ukwenzela ukuthi abantu bayebhalisa kumbe bangene ethithi ekhethweni bezwisisa ukuthi kuyini ukubambana lokhu kuzabalela.
Izakhamizi Ncube ziya kwazi yini ukuthi uluhlu olwalusetshenziswa konketho ezedluleyo kalusasebenzi, ngalokho ukuyamele umuntu wonke elobise kakutsha ukuze evote?
Angiqale ngokuthi Nkomo, uhlelo lolu olwe-Studio 7 umsakazo lowo ngibona ingani abantu abaningi bayawulalela bayawulandela futhi kuyilapho abathola khona izithwayiso njalo lezaziso zokuthi khona kumele kwenziwe njani, kuyini osekutshintshile, kuyini okungatshintshanga. Okwesibili kuyikuthi khona sokungumlando wamabandla ayezombusazwe ukuthi achazele abantu phela ukuthi khona kuza kwenzakala njani, ngoba angithi yiwo phela adinga ukuthi khona avotelwe, yiwo futhi adinga ukuthi khona atsho umhlahlandlela osukhona kozokhetho.
Kuyini kahle kahle okulihluphayo kakhulu khona ngapho Ncube okulipha umdlandla okuya kukhetho njengezakhamizi?
Izwe leli ngase sikhangela livele lifile. One, abantu abanamsebenzi. two yona zona indlela njoba nengikutshela ukuthi kona ngeke ngayafika endaweni zakomankubo ebhambathi kona ngale uhamba ngeganga akula mgwaqo bese sikhangela lokuthi khona zona impahla ezikhona elizweni ukuziphilisa abantu azikho ilizwe alenzi lutho njalo bese sikhangela lokuthi khona impululeko yena le kade sithuma ekuyimabazeni ensukaneni zona lezi ezedlula ivela yikho abantu bayahlukuluzwa abantu abala freedom of expression ukuthi khona bazikhulumele ngabantu abakhuluma bekhalaza uhulumende uvele akala lutho nje akakhanya ukuthi khona ebantwini bese sikhumbula lokuthi kona sike saba lesikhathi sokuthi khona sibe le lokhulumende womanyano ongani uveze okunye ukuzimpawu okulutshwana ukuthi kona kanti vele inkululeko idemocracy multi-party democracy le development kuyini la manje bekukulutshwana kodwa abantu bakubonile khona lokwana kuthiya abantu belokubelo ukuthi khona aluba impilo yenalana abake bayibona yiyo engaphilwa ensukwini ezilandelayo yikho kunikeza abantu umdlandla khona lokho
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga kakhulu
ngibonge inkomo ngibonge labalaleli bohlelo
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzisa kwamadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngutungamili Nkomo
ngugama
namle
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lindaba sixoxa lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iphidule Maphosa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabona kanti.
Ya umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi siyabona amabandla athi LMDC lele NPP elikhokhelwa ngunkosikazi Mjuru le MDC kamnumzana Ncube sezisayinelanile. Lina ke limingaphi kuloko okwenzakalayo ukusayina khona?
Into enhle mabe sithi sebevumelene ukuthi bemanyane ukuze belise umbuso kamgazeti noso sisalise nzima kangaka kodwa kuyasimangaza nje anwenye ukuthi sirekode esike yambuthanisa amaphathizaamaningi ngidana ayi-9 sofa then sile abanye ababili kutangirayo lo mjuri abahlala phandle kwekode singakwazi ukuthi bafike njani esigabeni sokuthi sebebambana bona bakuyenze ngayithi indlela njalo sikhangela ukuthi uma emjuru simbona njengomuntu ongelaphathi ngoba abakayenzi i-conference kumbe i-convention kumbe i-congress ukuthi bekhethe umkhokheli wephathi yakhe so angikwazi ukuthi umela obani exactly but into enhle nje ma bekhuluma ngokuthi kukanjani kulise umbuso kamgazi abantu bebambene ngoba siyakwazi ukubani ukuthi akulaphathi eyodwa engakwanisi ukuthi kise umbuso kamgazi lezanu p f inqobe so ma bekhuluma nge-coalition njalo kuyi-coalition elezisiso zabantu njalo ekhangela iwofe yabantu ngaphandle kwezikhundla zama-individuals into esithakazelelayo njalo siyabakhuthaza
ikhona yini imizamo elilayo yokuthi lani lingene kumanyana wona lowo mutsha osubambanisa amanye amabandla
njengoba lishazi izaphu yaba khona kukode i-coalition of democracy sile sikhathi eside isikhona njalo khonoko kutshengisa sobala ukuthi siyafisa njalo siyakhuthaza amabandla ukuthi sibambane sonkeni silwe sibambene njalo isikhathi sonke lesi ikode iminyango ibivuliwe ukuthi abanye abangakangeni bebuye inezimathi ezisimangaza ukuthi sebenze okunye eceleni kodwa imizamo yokuthi sibe sonke ndawonye ivele ikhona njalo iminyango ileyo lokhu ivulekile so njengabantualesifiso ngibone ngani sizakhulunyiswana ukuthi sibone ukuthi kungasetshenza njani bithini ikodela labaphi bekumbo kwabo kuthi
siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu umnumzana Dumiso Dabengwa uke wakhuluma yena phambilini ukubana kasoze ame kukhetho kuhamba njani kwakathesi elokho ekusimosoneso kumbe selizadi ngomunye umuntu
lokhana isifiso sakhe yena as an individual njengomuntu olezifiso zakhe wayele ile isifiso sakhe ngokuthi eriza eritire echiye ezombangazwe mayefika iminyaka engu-8 njalo siyananzela ukuthi iminyaka engu-8 kakayifiki uzayifikisa ngo-2019 watsho watshela ibandla ukuthi isifiso sakhe anazo lezo kodwa ibandla belingakamphenduli ukuthi betsho ukuthi hhayi siyakuvumela mdala ukuthi ungayaphumula kuthi hhayi njengoba sikhangela amabandla ibandla lonke into yokuthi i-political party yakilama-province ayo yakilama-dynamics afuna different people ukuthi bebe khona yakizapho sikhangele sabona ukuthi hhayi kuzamele ebe khona until isikhathi se-congress so kutho ukuthi nguye uyi-candidate yethu yena le masingena kuma-elections ngoba sesavumelana ukuthi uba khona ezeqeda iterm yakhe iterm yakhe iphela ngo-2020 siya ku-congress elandelayo so ngumuntu okhona manje kade eshisa ukuthi ethiye kodwa ibandla alisakuthathanga ngendlela le ngumuntu okhona njalo yi-candidate yethu yama-elections.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga isikhandi, ngiyabonga abalaleli. Ngiyalikhuthaza ukuthi ma iveki isarise ukuthi irejiste ukuthi abantu bevote sihambeni sonke ngobuningi benu ikakhulu abatsha. Siyananzela ukuthi abatsha basalele emuva isikhathi esiningi kugcina kusiphambanisa ikakhulu impumelo yekhetho. So ngikhuthaza wonke umuntu sukumeni ngobuningi bethu sihambe siyerejiste ukuvota ma iveki siqalisile i-program yankhona. Ngiyabonga kakhulu.
Hhayi, lathi sibonge. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa noNkosazana Victrice Mathutu, umgcini sihlalo wenhlanganiso esanda ukubunjwa eyezim imbokodo, yona encedisa abesifazana abayizizalwane zeZimbabwe ingqebe kuliphi ilizwe ngokuvula amabhizimusi. Siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga dadethu. Into esiyikhangeleyo okokuqala ukuthi akulona iphupha lomuntu wonke ukuhlala esitaladini ethengisa isidi sika-30 cents ilanga lonke. Abantu bale maphupha amakhulu bale mazifiso zokuba mhlawumbe umuntu abe le-bakery yakhe azakwenza khona isinkwa athengisa isinkwa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana kwakhe lapha azathengisa khona izinto ezizamnika imali ethexaxa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana sakhe noma nje esithengisa izingwalo loba kuthengiswa ama-CD loba ama-DVD. Uma ebuye le mali yakhe efuna ulwazi lokuthi nansi imali yami ngiyiphethe ngifuna ukuvula isitolo sami sokwenza sikupheka isinkwa laphana. Thina esingakwenza okwamanje ngoba singakabi le mali ikuthi sithathe umama noma njengoba lapho silapha e-South Africa sihambe laye simbonise ukuthi ma ufuna ukuvula into enje imvumo uthola lapha. Simtholele umuntu abantu abazomhlakaniphisa bamfundise alelo bhizinisi lakhe asekhetha ukulenza ngoba kuqakathekile kubhizinisi ungaba la imali kodwa ungelalwazi ufana nomuntu ongalalutho. Simdirect ukuthi kaqonde endaweni enje ayethola izinto ezinjengemvume noma simdirect ukuthi izinto zakhe azidingayo kumbe udinga ama-tray okubaker uflour aboshukela ubathola kuphi. Isifiso ukuthi ma isesile mali uyeza umama ulesifiso sokuvula ibhizinisi lakhe. Inhlangano esingakwenza ukuthi mama thina singaba sile mali engaka sikusiza uvule ibhizinisi lakho. Ma usuvule ibhizinisi lakho imali yenhlangano le esikusize ngayo uyisiletha kanje inzuzo isinge yakho. Uyakwazi ukucula kodwa akanayo imali yokuthi akhiphe i-album. Thina siyathatha inhlangano sile mali sithatha imali sinikeza umama akhuphe i-album. Usekhuphe i-album lakhe usethengisile umculo wakhe ulethe inhlanganiso inzuzo singe yakhe. Usethole usiqalo phansi sokuthi aqaleke ibhizinisi lakhe.
Khona kulula na ukusungula amabhizinisi khona ngapho kwele South Africa? Njalo amaphepha kusoze kuhluphe yini?
Indaba yamaphepha vele izohlalela isipho ngoba siyazi ukuthi iningi nabomama balapha amaphepha balawo. Lokhu kwaye kwaba khona ukuthi abantu banikezwe amaphemithi. Abantu abatholayo abaningi ngobaba ngoba omama benjani behambele emuva mhlawumbe lolwazi lungekho. Silabo omama abalamaphepha, silabo omama abalamaphemithi, silabo omama abalama-Zimbabwe South African ID ayavula amabhizinisi. Ama-aslamu abantu bayahamba bayathola ama-aslamu. Ma umuntu ele-aslamu ma ibhizinisi lela lifuna livume ukuthi alivule nge-aslamu uyaregister athole i-certificate sokuthandelelo business lakhe. Le nhlanganiso zakwenza ukuthi izama ukusiza omama ukuthi uma kule ndlela yokuthola amaphepha bawathole. Umama asiqhuquzele ukuthi basebenzise abantu balapha eSouth Africa balama ID ngoba sonke siyawazi ukugcina kusenzakala ekugcineni. Wena siqinisa lokungasikala ukuthi umuntu semela phana umuntu uyakulala ephenduka. Kodwa sikugqugquzela manje umama mabe khona abantu amaphepha abaseZimbabwe. Kungangcono ukuthi uma wena ungena mapha ufuna ukuvula ibhizinisi lakho usebenzisane labo mama baseZimbabwe. Ukuthi i-contract esayinwayo wena ongela maphepha usebenzisa amaphepha kalomama. Lawe awuzithola usincindelezekile kumbe wena uzithole eqinisi usala ungasela lutho.
Manje omama abalidingayo balithola ngapi?
Le number zocingo zabantu lo publicity officer, lesile marketing, khona mina njengomgcini sihlalo, zikhona number zami, kanti la ku-Facebook sikhona futhi, i-page lethu lithi Zizimi Mbokodo ku-Facebook. Labo mama basendaweni zonke, South Africa, Botswana, Zimbabwe, labase-UK, Malawi, we've got someone ose-Canada. So sile WhatsApp group lapho omama abahlangana khona, sixoxa khona. Kodwa siyahlangana physically, silemhlangano esiyenzayo, sinokuhlabelela, sinamalanga esenza ngawo ama-practice. Kodwa uma kuyukuthi awukwazi uhlangane lathi, uyafisa ukuhlangana lathi, zile nombolo zecingo esingazishiya zabantu ongabaxhuma, ungasixhuma ku-Facebook, Zimi Mbokodo, iwebsite www.zimwomeninsouthafrica.
Khona lizasungula inhlanganiso yenu ngokusemthethweni.
Inhlanganiso yeVizimi Mbokodo isiyinhlanganiso esibhaliswe ngokusemthethweni lapha eSouth Africa esilesithupha sokuba yinhlangano yi-NPO kodwa sizoyethula ngokusemthethweni mhla ka-7 May kebe kulanga labo mama i-Mother's Day. Silabantu abavela ku-Zim Community in South Africa ekhokhelwa ngubaba uNqabutho Mabhena uzobe khona ezokhuluma labo mama ngendaba zamaphepha. Silinhlangano ye-abalobi bakithi esebenzela lapha eSouth Africa bazayo bekhona bezokhuluma labo mama ngendaba zokuloba. Silinhlangano yebutho lenqama egxile kakhulu kwezesintu lenhlangano ezindala ezithiyeneyo. Indawo esizobe silontshela khona i-organization yethu kuse-BZB Combined B-School. Kukhona Peterson Lotwist e-Hillbrow. Kuningi okuzobe kusenzeka ngalelo langa. Sinabantu baculi abazonandisa kakhulu abaculi besifazane. Le tafula omama bazafika bafake khona into zabazithengisayo bakhangise bazithengise. Kulo mama esimsizileyo ngumlobi simsizile ukuthi edithe ibhuku lakhe aliprinte lize liphume. So besililontsha lalo kanye le-organization yeplay sibonisa ukuthi omama esifisa sibenzele khona yilokhu siyenza isibonelo ngalo mama esesimenzele sivule i-organization yethu.
Sibongile ukuxoxa lawe kuhlela.
Sibonga mina dadethu.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathuthu umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo sixoxelaye eseSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile.
Take for Ganane, Slalele Ingoma, Gasandra and Devele, Etuayona Ingoma.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba zethu zalamuhla. Kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo obezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi. kambe ibandla leMDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kali kungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.